enhle sibhekode sino kubona izenzo yakho nokukhuluma nje. Kala abakhuluma bathi iStormbase yami sebe sesi ready sebe in 3 weeks, i-3 siyangona sibe i-3 years. So sino kubona i-action, sinokubona into zenzakala khona nje ukukhuluma nje. Kodwa sino kubona nje nguhulumende ningathi ezinye sithile izinyusa abantu ukuthi bazobona ukuvezwa kwe-stage. Akhona ukukhuluma nje ukuthi in 3 weeks, i-3 weeks ibe i-3 months, i-3 months ibe i-3 years. Sinibone i-action.
Njengemuli lihlangane ukuthi lihluze lolu daba, njalo uhulumende uyakalitshela ukuthi uhlelo lolu solungani.
Ngeke ngathi ukuthi njengamalunga wonke emuli, ngibona kulamalunga amanye athile ake ngena emhlanganweni yakho, niyakwazi ukuthi u-Edward Nkomo yake ngena kwenye imihlangano lo Mrs. Thandiwe Ibrahim leke hlale kwenye imihlangano. Kodwa ukuhlala emhlanganweni akutsho lutho esilungisi kungela zenzo, kungela action, singaboni izinto zenzakala. Okuqakathekileyo ukuthi sibone i-commitment, ukuthi sibone athi ukukhuluma nje kodwa ukusebenza ngezandla.
Singathi uhulumende kathesi usezimisele nawo ukuthi aqedise zonke inhlelo eziphathelane lomuyi uDr. Joshua Nkomo ezikhangelelwe ukuthi zithuthukise isigaba seMathebelele.
Singathi uhulumende uzinikele, singabona umgwaqo oya koBidi osuka kuBulawayo udlule eMadobo usiya eKhezi ufika koBidi usule thara. Singathi uhulumende usezinikele, nxa singabona isibhedlela esematamhlophe sivulwa, nxa singabona i-airport ijoshemqabo we-airport ivulwa, singathi uhulumende uzinikele. Nxa sibona o-magnet house abangabezapho bebuyela bebuyele ebanikazini, nxa sizabona o-castle arms, nxa sizabona ama-properties atshiyeneyo ayiqondane lo Joshua Nkomo, ayiqondane lezaphu, ayiqondane le history lembali yakhe, le party yakhe, lakomkhongo wakhe sokubuyele kuye, singathi uhulumende uzinikele. Nxa sibona njalo labantu ayebakhokhela bethuthukiswa lapho evela khona eKhezi lasemathebeleleni kuthuthukiswa, singathi uhulumende uzinikele.